o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 Mbimbitho 2020 ngoProphets Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
I-lockdown yona sikayiboni kangakho ngoba isuku lokuqala into sesisenazo ezindlini njalo imota ziyahamba lapha lalaphana singazi ukuthi ngabantu abalandela umthetho kumbe ngabantu abalemvume yokuhamba abanye abalandeli lo mthetho wakhona le 1 meter leyo abayilandeli.
Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Lezitolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owathesta ke ukuba COVID positive owase Victoria Falls.
Ezakubulawayo zona izakhamuzi ziqalile lazo ukulandela isaziso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu alandelayo ziphuma kuphela uma zisiya kwenza oqakathekileyo. Abaphila lokukhubazeka kokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka kungungaqakathekiswa elizweni. Bethi bahlala betshiywa phandle enhlelweni zentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Iningi lezitolo lamabhanga bekuvaliwe. Kodwa amavinkili amakhulu ama-supermarkets abevuliwe. Njengokwethembisa kukahulumende ethengisa ukudla, lokhu bekusenzelwa ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana ngomkhuhlane we-coronavirus. Oqalele edolobheni le-Wuhan kwele China. Kwele Zimbabwe, leli gciwane selithethe umphefumulo womuntu oyedwa. Abafunyenwe belaleli gciwane beyisikhombisa. Inhlanganiso ye-World Health Organization, WHO, ithi lo mkhuhlane usubulele abantu abazinkulungwane ezedlula amashumi amabili lanhlanu, njalo leli nani lokhu liqonga mihla ngemihla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uzulu lembono ehlukeneyo ngalolu hlelo iningi likhala ngokuthi lizophila njani ngalesi sikhathi sokungayi emsebenzini. Uhulumende ulaye ukuba abantu bahlale emakhaya njengendlela yokuvimba ukusabalala lokuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus eselihlasele labulala abaningi emazweni omhlaba. Umnumzana Wiseman Mthembu, isakhamuzi semzini weRugare, uthi lanxa belalele isiqondiso sikahulumende sokuhlala emakhaya, balutshwana abalandela zonke iziqondiso zangkhona ngokwaneleyo.
I-lockdown yona sikayiboni kangakho ngoba isuku lokuqala into sesisenazo ezindlini njalo imota ziyahamba lapha lalaphana singazi ukuthi ngabantu abalandela umthetho kumbe ngabantu abalemvume yokuhamba abanye abalandeli lo mthetho wakhona le 1 meter leyo abayilandeli ukuthi bebe katshana. Kodwa hayi ungasikho lokho akunengaso akwakhanyi kangako ukuthi sikulockdown.
Umthembu uthi bamangaliswa yikuba abamabhanga bavalile lanxa uhulumende ubethembise ukuthi akasoze avale.
Uyasimangalisa ukuthi amabhenki avalile kanti i-government angithi bithe ama-essential services yaqamba lawo amabhenki ukuthi amele ehlale evuliwe. Ngakho imali izadiphoza njani ngamakampani ethu asebenzelayo ukuze lathi sithole leyo mali.
Enye ingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu, umnumzana Mlindelwa Mancishana, uthi ukuvalwa kwamabhanga ngalesi sikhathi kulusizi kakhulu njalo uZulu ubengakulindele.
Ubunzima bukhulu abantu abalamali, iningi likaholi. Akula ngenye indlela abangahola ngayo izimali zabo ukuze benelise ukuyathenga lokhu lalokhuyana okufunakala ezindlini. Amalanga angu-21 maningi kakhulu abantu behlezi imali lokhu ezisemankampanini besehluleka ukuholiswa. So lokhu kuyinto okumele ngabe bayikhangele.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila ngokuziphandela lokuthengisa abagoqela abe-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, bakhuthaza amalunga abo ukuba alandele iziqondiso zikahulumende emizameni yokwenqabela ukusabalala kwe-coronavirus ngoba liyingozi enkulu empilweni yomuntu wonke. Umqondisi we-VSET umnumzana Samuel Wadzai uthi kodwa kuyadingakala ukuthi laye uhulumende adinge indlela zokunakekela abantu njengokwenzakala kwamanye amazwe ukuze amalunga abo angaze abulawa yindlala.
So yes, we continue to call upon our members to stay at home until such a time
Sizoqhubeka sikhuthaza amalunga ethu ukuthi ahlale emakhaya kuze kuthi umumusho ubuyele esimeni sakuqala. Sikhuthaza uhulumende ukuthi enze kube khona indlela ukusiza ababhekane nenkinga ikakhulu abaphila ngokuthengisa ukubatholisa usizo oluzonceda ekuthini benelise ukuphilisa baqhubekele phambili besenelisa ukuhlala emakhaya.
Bakhona abaveze ukukhathazeka phezu kokuba besesabela ukuthi bazolahlekelwa imisebenzi ngalesi sikhathi njengoba amankampani abawasebenzelayo evaliwe. Kodwa abomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi elizweni oweZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, bakhuthaza abaqhatshi ukuba baholise izisebenzi ngalesi sikhathi sobunzima ngoba kungasimlandu wazo ukuba kaziyi emsebenzini. Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZCTU, uMnumzana Jafet Moyo ulandisa kabanzi ngalokho.
Siphakathi kwesikhathi esibi, isikhathi sokuncedisana. Sibona ngani akukuhleke nxa ama employers azaqala ukuthi abantu kabahambe ezindlini bengelalutho, njalo ngesikhathi besezindlini kabasoze bebhadale. Kanti ke lokhu esikwenzayo ngokuthi abantu abahlale ezindlini sizama phela ukuvikela amabhizinisi abo.
Lanxa uZulu ezama ngayo yonke indlela ukulandela inkuthazo kahulumende ekuthini ahlale emakhaya, iningi eHarare likhala ngodubo lokusilela kwamanzi okuyinto esiyenza babonakale abantu emalokitshini bewadinga. Umkhokheli webandla lokholo lwesiKristu ele United Evangelical Church in Zimbabwe, umfundisi Wilson Dutch, uthi kunje uZulu emzini wekhambuzuma lokhu ebhodabhoda edinga la manzi.
It will mean that we are in a worse position, in danger of our life.
Lale mibiko esakazwa kuma wireless phezu kwalolu daba lwecoronavirus ingasoze yatsho lutho kumuntu kazana ngoba kungekho okwenziweyo ukusiza abantu kuhlangothi lokutholakala kwamanzi. Umuntu wonke ukhala ngokuthi akukho malungiselelo awenziweyo kulolu hlangothi.
Protect the citizens.
Uhulumende uveze ukuba uthethe leli nyathelo ukukhuthaza uZulu ukuba ahlale emakhaya okwensuku ezingamachumi amabili lanye emizameni yokwenqabela ukusabalala lokuthelelana kwabantu igciwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Ngonjalo nje, izakhamizi zakoBulawayo zicalile lazo ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu, bephuma kuphela uma besiyakwenza okuxakathekileyo emizameni yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 lona eselithethe umphefumulo womuntu oyedwa elizweni. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Namhlanje idolobho lakoBulawayo liqalile ukulandela isimemezelo sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu, bephume kuphela uma besiya kwenza izinto eziqakathekileyo emizameni yokumisa ukumemetheka kweCOVID-19 yona esithethe umphefumulo owodwa ezweni. Udokotela weMathebeleland North Province uchaza isimo esikhona ngomkhuhlane weCOVID-19 esigabeni sakhe kanye lendoda efunyenwe ilaleli gcikwane eVictoria Falls.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owathesta ke ukuba COVID positive owaseVictoria Falls. Lo ndoda esesamnika itreatment osengumuntu osesizwa ngcono. Sasesilandelela ke okuthiwa ngama-contacts wonke abantu ahlangana labo sabatesta ke umkhuhlane lo we-coronavirus bonke ba-negative.
Uqhubekele phambili uShimberengwa esithi
okwakade sibesayenza ama-tests eMathebeleland North awe-COVID akwana ukuba 11 and kulawo 11 oyedwa nje lo engikhulume ngaye nguye obe-positive, abanye bonke ba-negative. So ama-teams ethu bazama ke ukuthi sifundisane ngomkhuhlane lo, sixwayisana njalo ukuthi sizohlala sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa, singabambi ubuso xa umuntu ekhwehlela. Foneleke inombolo zika Ministry of Health ukwenza lokuthi ethole uncedo.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo uMichael Ndiweni upha umbono wakhe ngalomlayo kahulumende wokuthi abantu bahlale emizini yabo bengabuthani njengendlela yokuzivikela ukuthelelwa igcikwane le-coronavirus.
Indaba yokuvimba le ngiyengabhodabhoda namhlanje khonapha koBulawayo ekuseni ngikhangela nje umuma ukuthi unjani, ngikhangela izitolo zabantu abasebenzayo ama-vendors and food traders bebekhala kakhulu ngokuthi sebelo zimali abanye kade bekhona bemile sibili but bevalile befungukhaya kumumuza kanjani abanye bekhala ngokuthi inkinga ikuthi abasezobesebenza ama-rent ingasiphele bebhadala ama-rent bazawabhadala ngani lezi ngabe uhulumente mbuya amemezela ukuthi ukuhlangana kwama-rent kumiswe ngesikhathi sokuvala ngci ilizwe abanye bekhala ukuthi abulamanzi izandla bazazigeza ngani njengoba ubulawayo city council wezindawo amanzi akafiki ngani amanzi avaliwe kumbe impompo azizazi wapompi kuhle kodwa amanzi akafiki abanye bekhala ngokuthi bona abanampuphu ezindlini bayiswele ngolesihlanu langomgqibelo so kutho ukuthi-ke namhla besiyazama ukuthi bayithole impuphu abanye besithi bona vele abakwazi ngokuthi umkhuhlane wecorona omunye uzwantshela ngokuthi cholera esithi yena akakwazi vele kalalwazi bafuna ukuthi ngabafundiswa ngakhobe bekwazi ngezinye zezinto engizithole abantu engikhulume nabo namhlanje khonapha koBulawayo kodwa-ke njengoba ngisitsho mina okungithintile kakhulu indaba yokuhlawula kwezindlu nendaba yokudla sokungathi uhulumente ngazama imizamo yokuthi abantu bathole usizo kakhulu abantu abasebenzayo bathole okwama-payments ukuze imbadala okuncane bathenge bathenga ukudla njalo futhi indaba yamarenti leyi la ikhanyele ukuthi abantu engxenye bengahlawula irenti ngasenesikhathi sobunzima kuze kwedlule
okwamanje izisebenzi zempilakahle omongikazi labodokotela lokhu beqhubekela phambili bekhalele umsebenzi bekhala ngokuthi abalampahla zokuzivikela ngesikhathi beselapha uZulu njalo bathi le mithi ayikho ezibhedlela idolobho lakoBulawayo lokhe lilinde imithi evela esiphaleni semithi sikahulumende ukuze izilungiselele ukwelapha abantu abazabanjwa yi-COVID-19 edolobheni lokhe kungakabi ngitsho lesibhedlela esisodwa esesilungele ukwamukela abantu ababanjwa yilo umkhuhlane okwamanje njengoba kungakabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19 uhulumende wethule iziqondiso zokuthi abantu bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu njengendlela yokumisa ukuthelelwana leli gcikwane lokulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave
Amabhasi aya emaphandleni abonakale ethwala abantu ngobuningi ngesonto. Abanye abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi bona bakubone kungcono ukuziyela emaphandleni ngoba kungasoze kube le migoqo eminingi-ningi efana lasemadolobheni ekuqaliseni kokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokuthi abantu bangahambi-hambi njalo bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu alandelayo. Njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi sedaluka eLupane, uMnumzana Moven Qhelisa Ngwenya. Yena-ke othi lasemaphandleni abanye kabasondelelani eduze njengendlela yokunqabela ukuthelelwana igciwane le-coronavirus. Ungwenya uthi kodwa abantu bayazihambela nje njengesukwini.
Izolo bengikoBulawayo ilanga lonke ephoseni ngisuke ngabo-10 bekungahambeki ngoba kwaba ngihamba ngabo-10 kutho ukuthi na bekule amakhiwu abantu bephuma lapha besiya lapha lalapha bonke bekhuluma nje ukuthi na hhayi umuma wakhona awawujwayelanga bebalekela lonolo lelo lukhona ngoba amaphorisa bememezela singekhuthaza bebhoda ngemota yabo neyiphika bememezela ukuthi nayi kungatsha uthiwe kunganyakazela abantu siyezwa nje bebale ukuthi na ngoba kade nisemakhosini nalapho engigadele khona ubuntu manje bari kuthi na sisuke eNtumbane bese ukuklinikile so ngathi vele kakukho kodwa I movement yabantu nje yathi ngajwayelekanga ngoba into engani intshaki kwabantu bephuma zibe ngezinengi ngoba nginanzela ngemoto amabhasi bengaphumi ngesikhathi esifana nasikanani ayebephuma very early ngoba amaningi ayebephuma abo 7 esenza ukuthi amatripe encedisa abadala bese emakhaya ayi umumo wakhona unjalo umumo ngamhla kanti uthulile umumo namhlanje ngapha abadayi bapholile abanyakazeli njengensuku zonke
ayabonakala yini amasotsha kumbe amapholisa ebhodabhoda khonapho ngendawana
apha thina emaphandleni hayi hayi asiyazi nje kukhula nje abantu bayakhuzana bebonisana bayasabana abantu 1 meter komunye ngibonile nje abanye belabo sigubhu ngapha sithi ngosigubhu giya kukhona amagalanda nafakwa emagedini nje ukuthi nxa ukuvela phandle uwaya esambuzini unyathele nje kuya kungani kule giya kwinto wakho kuyakunyathela kula manzi alisepa begeza izandla every 20 minutes njona laphana ngabonisa amavidiyo ugogo layo bekwenza ugogo onangcajana kutho ukuthi ngendlela efana nayo abamanga ugogo lokhu bekwazi abantu abaningi i-GMP yiyo engani bathenga ukudla khona amasakabo kuthi-ke izigoga labogogo kula masakabo lana babuya every month
umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya yisakhamuzi sedaluka elubhane ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhonale elubhane Live Talk lamhlanje kuhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele lapho eselithethe imphefumulo yabantu abedlula 2,500 abantu abasebefunyanwe yileli gciwane sebebedlula 135,000
Ezivela kwamanye amazwe ngamafishane lilo Mike Hove, inani lasebebulewe ligciwane le-coronavirus kwele Melika seledlule ekhatshana elakwele China, okulapho elaqalela khona leli gciwane. Leli nani selifike kunkulungwane ezilikhulu lamashumi amathathu amahlanu, 135,000, selibulele inkulungwane ezimbili lamakhulu amane, 2,400. Uzulu waseMali ubevota izolo kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende oluke lwamiswa okwesikhathi eside ngezikhubeko ezehlukeneyo ngasikhathi sinye lelo lizwe libe lomuntu wakuqala osebulewe ligciwane le-coronavirus. Asebekhulele bakwele South Africa namhlanje baqalisile ukuyalayinela ukuthola uncedo emzini omkhulu owesoweto eJohannesburg lanxa kule ngozi yokuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus. Sizigqiba ke lapha ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Hove.
Ingcitshi kwezempilakahle edolobheni lakobulawayo sezethule imibiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igciwane lomkhuhlane we-COVID-19 bethi alelapheki njalo kuqakathekile ukuthi uzulu ahlale ndawonye ezivikele ekuthelelweni lomkhuhlane ngoba usukhona elizweni njalo uyingozi enkulu. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inani labantu abafunyanwa belegciwane lokhe liqansa eZimbabwe okwamanje sekulabayisikhombisa asebelomkhuhlane we-COVID-19 kodwa uZulu useziyenga ngokunatha imithi ehlukileyo emizameni yokuzivikela. Ingcitshi kwezempilakahle ziyayiphika imibiko yokuthi usukhona umuthi wokwelapha lomkhuhlane. Udokotela Ruto Gumbo uchasisa kabanzi ngale imibiko ayithi ngeyamanga esisabalaliswa ngabantu.
Kulabanye abakholwa ukuthi lomkhuhlane awusoze wakubamba uma unatha igaliki iyele ginger, ele nyosi, njalo ele malemona ila ngamanka. Loku akukaziwa njoba lesazithina sikhola ezi science.
Umqondisi wezempila kahle esibhedlela sempilo central uDokotela Solwayo Ngwenya uthi abantu abalandele imilayo yabezempila kahle hathi eyabantu makhaza.
Lo umkhuhlane unjenge flu iyatholakala nxa umuntu ethe wakhwehlela wathimula wena usuphefumula lo moya akade ukhwehlela khona umuntu. Umkhuhlane lowo uyabulala. Abantu babonakala ngokukhwehlela kumbe ngokutshisa umzimba njengoba lekwazi iflu. Kodwa yona iflu yakhona ibuya amalanga sokudlula amaviki amabili umuntu ahlangane labantu abakhwehlela lo mkhuhlane. Liyaxwayisa kakhulu ukuthi lihlale phansi njengoba uhulumende esethe abantu behlale phansi kwamaviki amathathu. Lokhu kwenzelwa ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki kakhulu ngoba ungamemetheka kakhulu uzagcina ubulala abantu abaningi. Liyaxwayisa njalo ukuthi ligeze izandla kakhulu ngoba umkhuhlane lo awuthathwa kodwa ngokuphefumula, uyathathwa ngokuthi izandla zakho izandla zakho nxa zingahlanzekanga kuhle uyawufaka emlonyeni kumbe ufake emehlweni uyangena lo mkhuhlane, igcikwane elitsha. Yikho leli gcikwane liyabulala kakhulu ikakhulu abantu abadala asabele iminyaka amathumi ayisikhombisa, hhayi bafa kakhulu abantu abadala lapha, libananzelele kakhulu. Labantu abangabe thatha imithi njengokuthi abalamasotsha aphansi abagula umkhuhlane wegciwane lelijayele yabo umuntu usezuza amagcikwane amabili kuyayenza ukuthi abantu batshone kakhulu. Nxa leyokuthi licabanga ukuthi selilawo lowo mkhuhlane kumele lifonele abantu be-City Health Department lapha koBulawayo kumbe eHarare kumbe isiseneso isigodlo eliyabe lisekhona lifonele abantu lingaze lagada imijova namabhasi lisiya ezibhedlela. Lokhu kwenzelwa ukuthi lingaze lathelela abanye abantu nxa lihamba. Abantu bazathuma i-ambulance abe-City Health babuye bezolithatha belikhangela ukuthi ngabe kuyiyoyiwo lowo mkhuhlane. Ngiyabonga kakhulu Mahlaba Zulu, liyaxwayisa ukuthi linanzelele lilalele khonokho esilitshela khona. Siyabonga.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Sibanyelizwe Dumezweni uthi ngombono wakhe i-COVID-19 ngumvimbano oyelapheka ngesithelo selemon ngokukhamela lomhluzi emakhaleni kanye lokufutha.
Amalemoni liwakhamele emakhaleni, of course kubuhlungwanyana kuthi ubuhlungunyana bakhona buyedlula. Even abantwana abancane bona babancane ncane abamunyayo lingesabi, khamelani umsobho wamalemoni emakhaleni baza kuthimula bakhuphe udenda ngamakhala lokhu esithi ngamakhuvula, kuphume amakhala avuleke, imphimbo ivuleke, izifuba zivuleke, libe selifutha. Abakwazi ukufutha faka amanzi akuqhathisayo ukuze lingubo ufuthe uginqe kuphume izithukuthuku lezi, kuphume amakhovula udenda. Yilo lonolo kuphela olusuka lube yinkinga lulimaza abantu, abantu bagcine betshona.
Odokotela nengcwethi zezempilakahle eZimbabwe lasemazweni womhlaba kanye labenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization bathi akukabi lomuthi wokwelapha oyabe sebanjwe ngumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu. Abaphila lokukhubazeka ngokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka ngaqhakathekiswa elizweni bethi bahlela bechiwa ngaphandle enhlelweni zentuthuko. Okuvezwa la yikusilela kwengwalo abazisebenzisayo ezeBraille. Yintetheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yeCrosscare International abalomsebenzi wokuthengiswa kwemitshina ephathisa abangaboniyo bathi miningi abalayo okugoqela lo ongababalela ingwalo zabo.
Please place your document. We care CrosCare International, Flyers OFN, Adaptive Innovative, Independent Living. Hardware and softwares for all forms of disabilities.
Unkosazana Diana Shoniwa walinhlanganiso eqhakathekisa ukusekela abaphila lobugoga othi lonyaka badideka kakubi ngoba benganelisanga ukuxoxa umkhankaso omkhulu kwelanga le Braille Day emhlabeni jikelele.
Due to financial constraints, we couldn't really get to do it this year. Probably we starting to plan for
Lonyaka asila ama commemorations Braille Day inxa yomumo wezinto lokusilela kwezimali kodwa sizazama ngomnyaka ozayo.
Uthi imichina ikhona sibili la kulezi nsuku kodwa uduba ukuthi abaningi bacina besabela muva bengayifinyeleli ngenxa yentengo ephezulu ngoba ithengwa emazweni afana le Europe le Asia. Ethi uhulumende angaphathisa kulolu daba ngokwehlisa umthelo wejuti le lagiyo iqotha elilwela amalungelo abakhubazekileyo laye engomunye wabangaboniyo u advocate Abraham Mateta uthi ngumlando kahulumende ukuba esize.
Okwaqala mina ngithanda ukuthi uhulumende azwisise ukuthi iBraille kuyabe kumele kube ngumlando kahulumende ukuthi iBraille itholakale okusho ukuthi izingatsha zikahulumende ezifana nabo Ministry of Education, Ministry of Information, lezinye ezinjalo kumele zidinge indlela yokuyenza ukuthi iBraille itholakale kanye le information itholakale ngeBraille.
Uthi ukusilela kusekelo oluzayo kuzifundo zokubala lokubhala kwabantu abangaboniyo iBraille kwenza bebhekane lobunzima obukhulu emsebenzini yabo kuqathaniswa labanye okumele kulungisiswe.
Uzathola ukuthi ikakhulu nxa ngenza into eziningi angibali angibhali even ama speeches lama presentations kakhulu angibhali ngoba sengazifundisa ukuthi ngifake izinto ekhandeni kwakubangelwa ukuswelakala kwamaphepha okubhalela iBraille.
Lezi zifundi ziphakathi kokufundela ukubhala ngomtshina weBraille phakathi kwedolobha leHarare. I-Dorothy Duncan Braille Center ngenye yendawo ezifundisa abangaboniyo ukubhala lokubala iBraille izimele. Umnumzana Leonard Saiti walindawo uthi ukusilela kosekelo kubenza bengenelisi ukufundisa abantu ngobunenge.
Lapho kufundiswa abantwana abangu-6 yindawo yokuthi kasila indawo enkulu lokusenze sokune plus indawo semali ukuthi sikwanise ukuyenza umsebenzi.
Uthi babhekana njalo lemitshina esiguga okugcina sebebulala ke emidala bethathe amaphathe okulungisisa engconywana ngoba ithengwa phandle kwelizwe bengenenisi imali yakhona kanti lephepha leBraille lalo linzima ukuthi balithole ngoba lithengwa ezansi yeAfrika. Uhulumende uleBraille Printer Press emzini weMount Pleasant eHarare kodwa umnumzana Masimba kutshera ocubungula ezomnotho engabonelayo uthi kumele lindawo yengezelelwe usekelo ukuze iphathise abantu.
Ngakubanga elinjani kodwa ngiyakwazi ukuthi uhulumende ulayo infrastructure kodwa ukuqakathekisa into lezi ezabantu abagogekileyo mbona njengalo uhulumende ezikhathini eziningi uyaphunga ukukhohlwa nje even i-disability day langkhona ngezinye izikhathi bayakhohlwa i-Braille Day abaka
uhulumende uhlale ekhuluma ukuthi unanza abakhubazekileyo bonke waphinda wasekela ke umthetho wokubekela eceleni izihlalo zabameli bamalungelo abo edale lephalamende la kudale lesenethi kanye la kudale lenkundla yabamcebisayo kodwa esehlula ikusilela kwemali okwenza eminye imisebenzi yakhe enjengakulolu hlangothi isalele muva. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya lezitolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe. Ngothi ke ezakobulawayo lazo ziqalile ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu amalandelayo ziphuma kuphela uma zisiya kwenza okuqakathekileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo, Praxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.